ibandla lemthwakazi Republic Party selihlele ugwalo olulotshwe amagama azinkulungwane ezingamachumi amabili zabantu i-20,000 awesicelo sepetition eliqoqa ukuya kwethulela uhulumende ngenjongo yokufuna isigodlo sikamthwakazi siphenduke. Umkhokheli wemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ababuyeli emuva ngodaba lolu.
Siyenelisile ukulontsha i-petition signing yethu ngokwasemthethweni ukuthi sazise umhlaba ukuthi siqoqa ama-signature ayedlula 20,000 i-signature ngayinye ngayinye emele abantu bethu ababulawa ngumbhuqazwe ngesikhathi sika-83 kusiya ku-87. La ma-petition sizasebenzisa ukuyengeja ama-stakeholders wonke ogoqela iZimbabwean government, AU, SADC, UN, Britain, loQueen ngokwakhe ne-capacity ukuthi siqale ukudimanda ilizwe lethu lakomthwakazi.
Umoyo uthi inani labasebelobe amagama kulolu gwalo lepetition libapha idlabuzane lokuyamelana lohulumende ukuthi alalele udaba lwabo.
I-first mandate esizabe sesiphiwe ngabantu bakazana ukuthi sikhulume ngelizwe lethu lakomthwakazi ayise silifuna libuyele kubanikazi selokhu sabanjaniswa ngabelungu 1923 kusibe ilizwe linye phakathi kweZimbabwe labantu bakomthwakazi.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi sekuyisikhathi sokuba uhulumende alalele okufunwa ngumuntu wonke weZimbabwe ngoba ngulo lalo kungakhathalekile ukuthi ngowasiphi isigaba selizwe usekhathele ngombuso okhona. Umoyo ukhuthaze uhulumende ukuba ayeke ukulwisana labantu abatshengiselayo adinge ukukhulumisana labo ngezikhalazo abalazo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.